nekusungwa kwevanhu tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC nechiki. Musara zvakanaka.
Ndaba kwelamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku 13 Nhlangula 2022 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umsekeli kamgcinisihlalo webandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Job Sikhala uthi imuli yalo cathangelwa ukuthi wabulala ilunga lebandla lalo uMo Blessing Ali izafa iphele yonke nxa ingaxolisanga.
Abantu bakhala kodwa amapolisa awafanelanga ukusebenzisa information engala bufakazi ukuthi lo umuntu ombambayo i-former boyfriend yakhe.
Gambe ukubulawa kukaMo Blessing Ali lo Langelihle Dube abe Citizens Coalition for Change kungaba kulezo mbusazwe phakathi kumbe yikwenza kwezikliwi nje zingela njongo yezepolitiki.
Kodwa engithanda ukukutsho ukuthi sibona abantu abapolitician eZimbabwe bayathanda ukwenza njengalokho kuthiwa angamanqe kumbe impisi ezithi kungafidonki zithi bhukho napho zicwale zithola inyama.
Ukubotshwa kwabezamasonto eHarare ngeviki edluleyo kudala imibuzo eminingi ngendlela ilizwe elibuswa ngayo.
Kuthengisa khona ukuthi uhulumende wethu ulokhu engafuni ukunikeza abantu inkululeko yokubana benze abakubona kufanele njengoba isisekelo sethu sesithi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Imfa yomsekeli webandla le-Citizens Coalition for Change uNkosazana Mo Blessing Ali isidale inkulumo elizweni. Umsekeli kamgcinisihlalo webandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Job Sikhala uthi imuli yakosimba Chisango ocathangelwa ukuthi wabulala umsekeli webandla leli uMo Blessing Ali izawukhomba olotshwala ingekela uxolisa ngesihluku esehlela uAli. Usikhala uthi bakhona sebevumile ukuphathisa ukuthi baphindisele ukubulawa kuka-Ali lanxa engaqambanga ukuthi bazaphindisela njani. Kukhanya usikhala esithi bazaphindisela ngesintu ngesizwe amazwi akhe.
This death of Mo Blessing Ali, let me tell them and also everybody in Zimbabwe, the whole family shall perish. We are going to revenge. Whichever way we are going to do, the family shall suffer. You might not hear about this family once more again. It will be wiped from the face of the earth if they are not going to apologize as soon as possible. There are many people who have volunteered to do the business for them to make sure that the spirit of Mo Blessing Ali will not rest and avenge her death.
Ukansila wedolobho le-Beatrice oqanjwe ngelokuthi Kansila Masimbi uxotshe abantu kade bebuthene emfeni esithi ngoba sokugcwele abantu bebandla le-CCC. Lokhu kumangalise abaningi ukuthi abantu bengaliswa ukukhalela omunye wabo.
Funeral is so problematic like this. Ngaithi yenda kuselimeli.
Omela iBeatrice edale lePhalamende engwebandla leZanu PF umnumzana Munyara Zikashambe uthi ibandla leCCC selifuna ukusebenzisa imfa kaAli njengendlela yokudinga usekelo.
We are in the election era where in this triple C, these triple C people, they faked their abductions. Now they want to hijack this funeral and call it a ZANU PF murder. Who is more blessing after all? GPC got vibrant activists that we can look at, not more blessings.
Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, umnumzana Felix Magalela Mafasibanda, uthi amapholisa asetshenziswe ibandla le-ZANU-PF ukwenza ingani lolu daba alula ezombusazwe, kodwa bona bebona ukuthi u-Ali wabulawa ngoba engowebandla labo.
Kumbe isikhwili mbe i-political crisis eZimbabwe, akunalutho amapholisa afanele ukuthi athathe neutral position but inge isikliwi lezo hachi ukusupportana lelinye ibandla leZANU-PF besithi lo ujama okuthiwa nguyombambayo kaso weZANU bakwazi njani bona bahambileni eofisini yeZANU bayadinga amaphepha badinga umuntu lo bambambe ecourt ikhodi yezacubungula. Asithande ukukhuluma okuningi okwakhathesi ngenxa yokuthi abantu basakhala, kodwa amapholisa awafanelanga ukusebenzisa information engala bufakazi ukuthi lo muntu ombambayo i-former boyfriend yakhe. Kanti i-boyfriend ngapho ngobulala abantu basithulele bengadingi, hhatshi amapholisa ngawo abantu bonke, lo mthetho ugcina umuntu wonke. Siyabona.
Lokhu sikudaba lunye. Kule mibuzo edalwe yokubulawa kukaMo Blessing Ali lomunye wakhe owebandla le-CCC, umnumzana Langelihle Dube, ukuthi kungabe kulezo mbusazwe phakathi kumbe hatshi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Angliston Sibanda ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kuyinto ebuhlungu kakhulu edabukisayo ukuthi silahlekelwe imphefumulo, ikakhulu imphefumulo yabantu abasasebatsha. Umo Blessing Ali lolangelihle. Kodwa engithanda ukukutsho ukuthi sibona abapolitician eZimbabwe bayathanda ukwenza njengalokho kuthiwa angamanqe kumbe impisi ezithi kungafi donki zithi bhu khonapho zicwale zithole inyama. Nxa sikhangele udaba lukaMo Blessing ngokutsho kwamapholisa abaye abachwayisisayo, kusobala ukuthi uMo Blessing umbulali bayamaza amapholisa igama lakhe baliqambile, kuthiwa abantu laba basuka eBhawa ngokutsho komfakazi okhona osemthethweni. So kuyamangalisa ukuthi dukuduku abantu nosebeqamba amanga bathi ye uMo Blessing wathunjwa ngabantu ababehamba ngemota, ye ngabantu beZANU-PF. Kodwa nxa ukhangela statements amapholisa siclear nje ukuthi abantu labana ujahe womuntu wabulala uMo Blessing umuntu wakwathandana laye kade kuzingxa abano zabo. Bese kusithe ukalanga elihle ukhanya ungenelwe ngizigebengu izikliwi nje. Kodwa abantu eZimbabwe ngenxa yokuthi silama political vultures, kulabantu abakholisa ukuthi kube kuthiwa kugconwa ilizwe, kuthiwa ilizwe siyabulalana lanxa kungekho. Kulabanye abantu futhi esibaziyo, ikakhulu abantu benhlanganiso ezizimeleyo laba abanye baphila ngakho. Nxa kungasabanga lezi zehlakalo ezinje baqalisa ukuthumela imbiko kube United Nations lenhlanganiso la international community kabatholi imali. So sile problem yokuthi silabantu abaphila ngokuqamba amanga ku-social media bebhala ama-report besenzani. Bese kusiba labantu abagcwele inzondo nje lokufuthelana ukuthi yo umuntu angafa laphana kuhle kuthiwe yelo lo ubulewe ngabe zombusazwe lanxa kungayisikho. Kuyinto embi kakhulu enyanyisayo. Kuqakathekile ukudinga ukuthi sikhule kuthiwa yi-politics njengamaZimbabweni. Kumele sibe lento kuthiwa yi-political maturity, sikwazi ukukhula nokuwehlukanisa phakathi kwezinto kobudlova kwenziwa izikliwi lolu dlakela lwezombangazwe. Kodwa thina kithi kuhlala kuhlangene kuphela, sasiqaphela into ezimbi kuphela. AmaZimbabweni ungabhala ukuthi asamenisi elima ngale senzeni imali akulamuntu ozihlupha ngakho. Kodwa ungakhuluma ukuthi ubani ubulewe, kulo muntu ofileyo ngalo obulewe iZANU, sokusiba indaba khonokho inyamunyaka uyaziwe phela, angikwazi sinjani emakhandethu.
Manje nxa ukhangele okwenzakalayo ubona ungani udlakela lolu olukhulunywayo ludlakela esingabona na lusenzakala ngesikhathi sokhetho oluzayo?
Kuzima ukuthi ngisho ukuthi udlakela lungaba khona ngesikhathi sokhetho kumbe lungabi khona. Kodwa engikwaziyo ngeqiniso lonke ukuthi lukhona udlakela olwenzakalayo kwamaqini, lube khona udlakela okuthiwa lwenzakele. Abantu bakhona uzokuthiwa kulabantu abacanya abathunjiweyo ngale, into zakhona zingaqedakali. So kugcina sokungasakwazi ukuthi amanga lamaqiniso iwaphi. So into esuka ibe nzima kakhulu, kodwa sikhulekele ukuthi nxa kuyiwa kukhetho abantu bakhule babekwazi ukuthi kwehlukana kwembono lokwehlukana kwamabandla ezombusazwe akutsho ukuthi sesiyizitha. Sikwazi ukuphilisana ndawonye. Engithe mina ngaphambilini yi-political maturity, sikwazi ukuthi singaze sibulalane thina sodwa lapha phansi siyabe sizihlupha nje kuphela ngoba phezulu ngale bayakhulumisana banatha bonke amatiye thina onjwadi ithe sebe sigamulana ngamabhemba lapha sithumbana sibulalana sisenza into ezingalangqondo ukwazi ukusuka sikhohle ukuthi akula politician engiyangithi ngesilungu no politician is worth dying for.
Lo ke ngumnumzana Angliston Smanda osicubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwobulawayo. Ivandla le Citizens Coalition for Change lithi ilunga lalo uLangelihle Dube wabulawa ngolwesithathu ngeviki edluleyo elobhengula kobulawayo uzabekwa lamhla emzini wakhe esigodini. UDube othiwa nguye owaphathisa ukubhalisa abantu ukuthi bavote ngobunengi wangenelwa ngabantu abacatshangelwa ukuthi yizikliwi bamhlahlela ngamabhemba. Isikhulumeli samapholisa kobulawayo Inspector Bednikho Ncube watshela iStudio 7 ukuthi ukubulawa kukaDube akulani lokwenza lezombusazwe. Sixoxe lesikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo umnumzana Swithan Chirowodza izolo ntambama ukuze sizwe okuningi ngokubekwa kukaDube.
Ye umthimba mkhulu sesiqedile umsebenzi lapha kobulawayo akulula akulula sibili kodwa izimoto sezisukile lapha kobulawayo ziyakhona esigodini ngithemba sesifikile manje kusasa siyabeka iqhawe lethu uLangelihle Dube uzonda abanye bambiza ngokuthi Mr. Tuesday ngenxa yemisebenzi emihle ayeyenza ezinye izimoto ziyasuka ekuseni kodwa lezo ngezemuli ngoba abantu abaningi sebehambile ukuthi balinde bebone konke okuyabe kuqakathekile okumele kwenzwe ukwenzela ukuthi simbeke uchampion wethu ngendlela ezinzileyo ngendlela elenhlonipho. Hayi kubuhlungu bakithi.
Alo ke ngumnumzana Swithan Chirowodza isikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change kobulawayo ubexoxa ecingweni le Studio 7 izolo ntambama ekobulawayo. Ukubotshwa kwabezamasonto eHarare ngeviki edluleyo kudale imibuzo eminingi ngendlela ilizwe elibuswa ngayo. Amapholisa aya emahofisini ebandla lokholo lwesiKristu eleZimbabwe Divine Destiny eHarare ngolwesihlanu babopha khona abafundisi lamalunga enhlanganiso ezizimeleyo abaphansi komkhankaso othiwa The Zimbabwe We Want Campaign kumbe iZimbabwe esiyifunayo. Abantu laba balala istokisini ngolwesihlanu baze bakhululwa ngomgqibelo. Sixoxe lomunye wababotshwayo umnumzana Mbuso Fuzwayo wenhlanganiso elwela ilungelo likaZulu ebheju likaZulu.
Eqinisweni besihlangene eSozberry sisiyakhuleka sikhulekela ilizwe, ilizwe selifile ubukhokheli sobuphele lwabo sakwazi ukuthi kwenzelwe. So bekufanele ukuthi abantu beZimbabwe bekhuleke belikhulekele ilizwe njalo kulohlelo vele la uhulumende olaziyo oluka 2007 olwezi Zimbabwe We Want. So oda sikambe kulowo kwazi ukuthi bebeyazisiwe ngoba akula mthetho othi kufuze kucelwe imvumo, umthetho uthi amapolisa ayazi ukubana kulomkhosi onje ozenziwe. So bebeyazisiwe ukuthi basuke bona basesiba labantu abangafuni ukuthi kwenziwe lokho kuncindezela ukuthi abantu bebe le freedom to assemble nokuthi to associate kutengisa khona ukuthi uhulumende wethu kulokhu engafuni ukunikeza abantu inkululeko yokubana benze abakubona kufanele njengoba isisekelo sethu sifike. Isisekelo sethu siyathi ukuthi iZimbabwe is a Christian country kodwa sihlangene lathi yakhuleka sikhulekela ilizwe eselithile.
Ungasitshela ukuthi lapho livalelwe bakhona yini abahlukuluziweyo?
Ukuhlukunyezwa hayi ekuthayweni akulamuntu otshayiweyo but ngibona ngazathi vele nje lona ilizwe lethu Diloke lili lizwe abantu abakholwa ukuthi umuntu emebotshiwe kuze besethuselwa lani lani kodwa hayi akula muntu otshayiweyo. Esosberi sizabuyela, sizabuyela ngoba sikubheyili. Sizabe siloke sihamba ngoba singazwake sathi kunzima sibili kodwa kufuze ukuthi abantu singavumeli ukuthi sincindezelwe lokuthi sifuna ama-shortcut. Ilizwe leli sibuswa kubi ngenxa yokuthi abantu sifuna i-temporary relief. Akufuzanga sikuvumele ukuthi abantu besebenziswe ukuncindezela abantu be-abuse umthetho.
Lo ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo oyinhlanganiso elwela ilungelo likaZulu ebheju likaZulu ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi abamaka imihloliso yokulogatsha lwezemihloliso olwezimsek baphakathi kokulwisana kubangwa imali abayiphiwa ngomsebenzi wanyakenye abathi bayiphiwe kathesi isisindo sayo sesehlile kakhulu. Iphephandaba leChronicle lodaba lokuthi uNgabutho Maganga obehlala eKhilani squatter camp ubulewe ngomunye wakhe uMofati Sibanda bebanga umkhuku owatshiswa nguMaganga. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iziphathamandla zakwele Russia seziqale ukunika amapasipoti awelizwe labo kubantu bakwele Ukraine abahlala emadolobheni awe-Ukraine ahluthunwa ngele Russia. Amapolisa akwele China abophe abantu abayithoba munwe munye ngemva kokuhlasela abesifazane e-restaurant. Abantu laba babanjwe ngoba amapolisa ababone emfanekisweni kamabonakude ama-surveillance video. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Igama lami nguVela Ngqoma, vela eBrunner Bank. Ngiyalibingelela lonke bantu beStudio 7. Ngivumelana nesikhulumi esikhulumileyo sithi hayi Nkomo wathiya ekuthengisile. Kukubi ngesintwini ukukhuluma ngomuntu asehamba, kodwa okukhona liqiniso liqiniso ukuthi hayi kasithiya ngakuhle. Smith wayefuna ukumnika imathebelele ndini 1977 wala manje kathesi nxa sokunje lapho kukhona lokuthi sesicolonize abantu bemashonali sebesicolonizile ngoba sebegcwele kathesi konke lapha very soon ezikolo uzazo sokuphasi kakufundiswe isishona kakhulu yena lo ofuna ukungena yena lo uzezwe seziphambili phambili sithi ezikolo zethu kakufundiswe isishona ongasafundisa isindebele.
Sibingelele emsakazweni sithi linjani bantu bakithi kuzo zonke izindawo. Hayi siyaphila. Akuyezwakala izindaba siyazimamela kusa kwamalanga abantu ezikhulumi ezikhulumayo abantu izikhalazo zabantu siyazizwa. Bantu bakithi hayi khona kuyiliqiniso mpela leli elikhulunywa ngabantu. Impilo yalaphana ezimbabwe inzima ongangukuthi khona akula bhizinisi ongalenza ngoba umuntu uvula ibhizinisi kuyathenga abantu. Abantu kabalazimali wani ilizwe vele kalila mali akula lizwe lingaba right lingala mali yalo. Kuzima laphana bantu bakithi wonke umuntu olaphana mawuthi uyavula ibhizinisi usuke ngilele kuwe wena ovela kwelinye ilizwe ukuthi uzamnceda. Abantu babalazimali ekhaya ngapha sokuthi kuyakhutshulwa izimali ezibhedlela kuzo zonke indawo kubhadalwa. Inkinga phela le esebantwini laphana kuzogcina mpela sokutholakala umuntu efile kungasela muntu ongcono. ngoba abantu bathwele nzima. Mina ngimangaleke ukuthi bana laba bona baloke besithi eZimbabwe ku-right yengamanga la akhulunywayo kwa-Kennedy, kanti bona baphila kuyiphi iZimbabwe bona bangakuboniyo kunokubona yabantu. Sikhathele ngabantu abasebenzile ezikomeni zabo. Hayi.
Seribonani, seribonani, isizini, seribonani. Hayi, ngikhulumayo ngisizini, 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 umabhalabhala kompofu ngale kwesasana esisini. Hhayi, imeseji engidlulisayo ngokukhuthaza abatsha, ngikhuthaza abatsha ukuthi hhayi madoda, sambini siyovota, sambini madoda siyovota, sambini sesiginyiwe bakithi, sasidlalela ukuhluphekina nangumuntu alokhu esihluphile. Hambi yathi umuntu omusha kodwa ungakho ukugizezane umuntu onjani. Ngicela abantu abatsha, sambini, sambini ngokuningi kithi siyovota, singadinwa lo nyaka umnyaka wethu. Nesiye 2023 unyaka wethu ukuthi siwine.
Ngiyabingelela kwistudio 7, ngibingelela abasakazi nabalandeli. Sanibonani. Lapha ngithi nami-ke ngithi uPaula nami lokho engibonayo okuwumbono wami, ngithi mina isikhathi sokuthi abantu bebambane manje asosikhathi sokuthi mina ngoba ngilo mhlobo kumela lo mhlobo ube wodwa, lwani ube wodwa, ngokunjalo angeke kusisebenzele lokho. Into ezosisebenzela ukuthi iZimbabwe iphume kulokho ekikho manje, ukuthi abantu sibambane sikwazi ukukhipha iqembu elibusayo eliyilo eselibusini yake yi-42 years. Ayikho into nje eyenzakalayo instead kudilika ilizwe. So njengoba ilizwe lidilika, masingadiliki thina, sibambaneni sivote sikhipheni iZANU-PF. Ungangena i-CCC is fine, iZAPU, MRP, MDCT, whatever party is, thina sifuna ushintsho, sesifuna nje i-change. I-change ukuthi ngubani owinileyo. Akusebenzi lokwa futhi ngeke nje kusebenze. So hlala lokho esikhala segangeni, sifuna lokho esikhuluma sizenza abantu abangayanga esikolweni amaqaba. Kanti-ke singabambana siyakwazi ukuthi iZANU siyikhiphe noma ingariga, sivoteni sonke. Leyo part ezongena abantu sohlala phansi singabantu, kukhulunywe kubunjwe constitution yelizwe entsha, umthetho sekelo ukuthi manje kuyosebenza kanje, and then kufakwe umthetho ukuthi umuntu kumele buse 2 terms or 1 term is fine. Ba abantu bavumelana nakho lokho, imajority eZimbabwe, abantu baseZimbabwe kuyabe kulungile lokho. Lokho ukuthi akunqunywe ilizwe abantu, hayi khona lokho akusizi, lokho akusebenzi. Akusebenzi, singabantu sonke kuyahlalwa phansi kulungiswe le ndaba, kube right nje abantu bephile, abantwana bethu abalandelayo emuva, i-new generation ithole ilizwe lilunge. Sizana ngoba umntwana ozelwe from 1980 akazange ayibone inkululeko until today, naye sengiyofayithayo akazi, uyafayith fight into angazange ayibone. So into emele ibe khona yokuthi sibambanene, konke kuzolunga ngokubambana, hhayi ngokuthi kwathi kwacima ulokhu yikho kumele kwenzeke ngoba lokhu yilokhu. Kona lokhu kubizana Mpumalanga wadwada kusebenza. Ngiyabonga.
Njani mthokazi omuhle nabastudio 7 esilethele indaba zethu ezinhle. Hawu, siyabonga. Khala ngamadoda akithi lawa emarapila emarapina yini lawa. It's not fair man, okwenzakalaa, it's not fair. Ngiyakhala ngala madoda emzabalazweni. Hayi, bezama ukudistebha umzabalazo wethu. No, akukho right. Mangaki bona besenza amacala lapho kulo mama owatholakala le gold sesimagele igold la, wenziwani ngendaba yokuthi ngiwayiphi bandla? Hayi, bakwengenzi njalo kuthi laba abantu abenzanga lutho, laba abenzanga lutho serious. Bona basimagisa igold labo besihlala benza amacala benyamalalisa abantu every time emini nebusuku. Why besenza kanje kodwa? Why besenza kanje? Why bephatha kanje abafowethu? Bona behlala besenza amacala case after case, case after case. Awenu kamaphokwapi, ilizwe lelo umuntu noma ubani bani uyazenzela, uma uyazenzela kokuthi silidwa izimpumputhe zonke zeyiduze yakhudulana zimpumputhe zonke abantu. Ilozwe lomuntu okwagula iphoyizeni ayiphume engqondweni, la ayiphume iphoyizeni engqondweni. Bonke laba abantu abafakelana amatshefu basangene nje umsangano nje odozakalala iye kuthi ulizwe lomongameli abantu kompuza edlemini babubona bayazenzela ama-favors abo besiyale kunini besezizinto bawona lapha bakhona even sikhuluma namanje sokhona bakona ukukhulu manje ngeke sithule sebesethu sikhuluma. Vuka mthokazi,
salibona, salibona ku-Studio 7 yakukhulumisa ukhulu. okhulumayo usenzile ichagwane elikhulu kweplump kosiwoko. Ana ngithi nje abantu bakamthwakazi ungathi bengasho kuma bonke umuntu ozazothi iNdebele ephose naye itshe esivivaneni sichaseni into yakithi sikehlukane nento zase next door esihlukane nabo-3+C sihlukane nabozana sike sizenzele okwethu ngola iNdebele ungazibona nje esadweni hhayi bazayenza ngicandi kona okwenzayo ozaphumelela uyaziroba ngoba vele into ehluphayo ukuthi yabe ukhuluma khona okutho njalo ungekho ezweni lakini kuzwa ngokuhamba. So ngithi bantu bakamthakazi abakevuleka ezindlela eke besupport into engeyabo. Ngiyabonaani
basakazi bethu abahle bakastudio 7 hhayi siyalibingelela hhayi nasiziphilele mbelinjani lina bonke uChris Gande ontungameli Nkomo abasakazi bethu abakhulu asiyalibingelela lonke phela sesibona khonokho okuzayo funa ukuthi ngike ngingene lapha mphawuli lethi imeseji yami la ngemphawule la ngemphawuli ukuthi khona tivele njengoba siyabona iphumile i-100 pond umbuzo wami kustudio 7 ukuthi isebenzani ilo ncedo lwani i-100 pond lezanupf yayo yahlupheka manje kodwa bathi basinika i-100 pond yabo le bathi siyenzeni ngayo.
Sarban Studio 7 linjani? Hawu siyajabula kusinyuze ezimnandi ekuseni ntambama. Hawu siyalibonga bafowethu asazi ukuthi lasivela kuphi. Madoda hhayi lapha kunzima la siyabona siyezwa lalapha sokuyangena isibanda ukuba uvayisi wakho mnangako. Hhayi kunzima madoda, umbuso wamasosha hhayi umbuso wamasosha madoda. Eyi sazi ukuthi saphephela kuphi thina. Amasosha afakani ezikhundleni bafuna ukwenza kwenkani od noma umfane ngawina uthiphe usimo noma singayivoteli wini ekwazi ukwala lo mbuso or bekwazi ukuriga la ngale masingayikhothi siyakwazi wathemba umalanga. Akunzima madoda kunzima, kodwa hhayi singabuyela emuva sivoteni bafowethu, sivoteni namanye sisarejista sizameni ukuvota bafowethu singabuyela emuva sivoteni madoda. Ye but wona siyawubona lapho wafuna ukuya khona umbuso wakhona kodwa siyabona ukuthi uma kungenzeka uma singayifaka ekhothi bazi umalabo ukhona ngabe uzababhekup uzababisela back to ngoba ngihlala iyenzeka. Hayi kodwa madoda kukho okungapheli madoda, kuzabaphelela umbuso wamasosha siqeda umbuso wamasosha ma-detect. Ye kodwa hhayi kuzaphela madoda, kuzaphela akukho okungapheliyo. Nkulunkulu kadawa ngwethu sonke bafowethu. Hhayi siyabonga. Ukhulumayo upetrosi wakuhlala ngisempumalanga wokuzalwa ngiselupala. Ngiyabonga Studio 7.
Lawo-ke ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye izinhloko zendaba ebesilazo. Umsekeli kamgcini sihlalo webandla le-CCCC umnumzana Job Sikhala uthi imuli yalo ocatshangelwa ukuthi wabulala ilunga lebandla labo uMoblessing Ali izafa iphele yonke nxa ingaxolisanga. Siluqhiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa kumbe ngowa 5 to 7 ntambama.